Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilichumi la sithupha kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sibhakane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza besifazana, ngakho asicabangeli ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lobulungiswa. Siyaxolisa kuntombazane ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe lago zizalwane ze-South Africa jikelele.
Umongameli Robert Mugabe ulubhekisa kwele South Africa amapholisa akulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena wetheswa icala lokutshaya omunye untombazana lokhe kulelo lizwe, njalo usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity.
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze-security lezedemokrasi kayisezini lama-human rights, amalungelo oluntu kayisento eziqakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khonapho, sidingide kakhulu.
Umhlangano we-SADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kulokuxokozela kwezombusazwe esigabeni sezansi ye-Africa. Unopala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda ubotshelwa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuya kwele South Africa lamhlanje elanda umhlangano we-SADC amapholisa akulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena oyetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana ngesonto usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity kulelo lizwe. Kuvela njalo ukuthi udaba lolu soluphethwe i-ofisi kamongameli we-South Africa lesigodlo seZimbabwe. Kubika uBenedictine Hlapo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa kwele-South Africa sephe ubufakazi bokuthi unkosikazi Grace Mugabe uloke khona kwele-South Africa okuphikisana leminye imibiko ebisithi useseZimbabwe. Umbiko wethulelwe ugatsha lwezamapholisa lamhlanje uqinisekisile ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wehlulekile ukuzinikela emapholiseni izolo njengokuthembisa kwakhe. Lolu gatsha luthi unkosikazi Mugabe uthumela amagqoda akhe emapholiseni esithi njengoba ezekwele South Africa ezobona abantwana kanye lokuzongena umhlangano wenkokheli ze-SADC okhona ngempela viki uvikelekile kubotshweni ngecala aletheswayo. Lamhlanje amapholisa kusenethule imbiko yokuthi ugwalo lwecala eletheswa unkosikazi Mugabe selulungele ukuthi bathole imvumo yegqwetha likahulumende lokuthi ayebotshwa. Emini kubuye kwaqhamuka eminye njalo imbiko yokuthi udaba lolu lokubotshwa kwankosikazi Grace Mugabe alusekho ezandleni zamapholisa kodwa seluphethwe yi-ofisi kamongameli Zuma logatsha lwezokudlelana kwe-South Africa lamanye amazwe. Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena uthi le indaba isitshayini seziphatha amandla ngamakhanda kwele South Africa.
Sizwe kuthiwa khona nxa umuntu ebuye engahambi ngomsebenzi kahulumende welizwe la avela khona ezihambela njengalokhu uGrace Mugabe ubekwenza kuyeneliseka ukuthi abotshwe ajeziswe.
Lobanje umongameli Mugabe bekhangelela kwele South Africa impela viki esize emhlanganweni we-SADC. Kule mbiko ethi ukhangelela ukufika masinyane kwele South Africa ukuzolungisa udaba lwecala elidalwe umkakhe. AbeZimbabwe bona baqhubekela phambili besola isenzo sikankosikazi Mugabe besithi wenza iZimbabwe ikhangelwe ngelihlo elibi ngaba kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Mathutu uthi kufanele lolu daba lulungiswe lungakonakali kakhulu.
Sibhakane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza besifazana, ngakho asicabangeli ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lobulungiswa. Siyaxolisa kuntombazane ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane zeSouth Africa jikelele.
Abanye ke besabela ukuthi njengoba sekungathi akasuka botshwe ngecala leli, kungenzeka abakwele South Africa baziphindisele kwabeZimbabwe. Umnumzana Mabhena uthi okuzenza lolu daba lube nzima yikuthi kwele South Africa leziphatha amandla zikahulumende ziyabotshwa.
Izalwane zeSouth Africa lazo zethukile kakhulu ukuthi kade umama lo ngumama onjani. Siyabona la mabandla aphekisayo athi umama lo kumele abotshwe ngoba yena kalaso isikhundla kuhulumeni waseZimbabwe loba engunkosikazi kamongameli uRobert Mugabe.
Ingcitshi zithi lolu daba nxa lungangenelwanga umongameli bamazwe la omabili lungadala ubutha obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Umhlangano we-SADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kuxokozela kwezombusazwe emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. Kwele South Africa umongameli Jacob Zuma uphunyuke etalele parlamente ngeviki edluleyo lapho ekade bezama ukumsusa embusweni ngevoti. Kwele Zambia umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ubevalelwe ejele setheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ekhaya eZimbabwe khona umumo wezombusazwe awumanga kahle kulandela ukudonselana okukhona kubandla elibusayo elezano PF. Inhlanganiso ezizimeleyo ezivela emazweni esigabeni seSADC zihlangene lamhlanje eSouth Africa phambilini komhlangano wenkokheli yamazwe la ozaqhutshwa kuyona le iviki. UChris Gande uxoxelo mnumzana Angliston Spanda ilunga lomanyana wenhlanganiso ezizimeleyo owenango osemhlanganweni lo.
Ye abantu sebethe gwaqa bafika nje manje kasikaqali uhlelo lwanamhlanje kodwa kabasefikile sesabantu abavele emazweni ahlukahlukeneyo inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo eze civil society kulomhlanganiso omkhulu kakhulu esizikhangelela ukuthi sizaphuma khona le communique ye civil society ezaphawulwa ibe isiwa ke kuma head of state lapha e Constitution Hill okwakulijele kudala elikhulu e South Africa eJohannesburg. So ke kusalungiselelwa nje ukuqalisa abantu bangena bona abantu babe DRC abe Swaziland ledele leqembe likhulu kakhulu elivele eZimbabwe sikhona lapho
leZimbabwe iqembu likhokhelwa mbani
singaphansi kwenhlangano ngibangaphansi kwenhlanganiso ethiwa izimkhodi iZimbabwe Coalition on Debt and Development yilo elikade liqoqa ke ngale lanxa nje mina ngize njenge board member njengelunga le board ye Crisis in Zimbabwe Coalition kodwa ke abaningi bakhona ke babuye ngaphansi kwenhlanganiso yezimkhodi
lina njengenhlanganiso kuyini kahle kahle eliza kwethula khona ngapho yesada
sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi isangithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze security kase lezo democracy kayisezini lama human rights amalungelo oluntu kayisento eziqhakathekileyo sizakhuluma kakhulu khona apho sidingide kakhulu ekuthini kahle kahle ma abankokheli ze SADC ama head of state bebetsho njalo ma kuzaba le effect bani kuzaphambanisa kanjani impilo zabantu kuzaphambanisa kanjani amalungelo abantu sibona abantu vele kade simanje ukukhuluma njalo abantu bayabulawa eDRC eZimbabwe abantu bayahlukuluzeka abantu kabahlalisekanga kuhle eZambia kule sokule sokusiba lengxaba ngxoza soke sizazama ukuthi siphakamise iphimbo kakhulu njengoluntu lwesaDAG region ukuthi sisho ukuthi lelinyathela elizama ukuthathwa inkokheli zamazwe kaliqondanga ngoba lizayenza ukuthi kube lokucindezelwa lokunyathezelwa phansi kwamalungelo abantu kusaDAG region.
Umnumzana Angliston Spanda lilunga lomanyana wenhlanganiso ezizimeleyo owenango bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eMzansi Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Victor Matemadanda ubotshiwe namhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Igqwetha lakhe umnumzana Doug Coltart uthi uMatemadanda ubotshwe namuhla ngesikhathi ezinikela emapholiseni eHarare ngemva kokubizwa ngomvulo ukuthi aze enkambeni namuhla. Wengeze wathi ulakho ukumiswa emthethwandaba kusasa kumbe ngolwesihlanu. UMatemadanda ngomunye wabantu abaxotshwa kubandla leZANU-PF besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kaMugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla.
Nxa kuyilokhu okukhuluma nje ukuthi khona hayi umangameli kumele appointe umuntu, yokho sake sakuzwa lokho ekutsho ukuthi khona hayi angaappointa nje umuntu ongasala lapha embambele laye ethole ukuphumula ebeselayela elaphana. Nxa kuyilokhu hayi laye phela unkosikazi wakhe umama wethu lo osezela chaya abantu eSouth Africa khonale laye phela wakutsho lokho wathi yena hayi umngameli ngaappointe omunye ongasala embambele laphana yena ethole ukuphumula ebelayela nje njengomuntu omdala. Laye uChinga Dube wakutsho lokho. Baningi lokho bekukhuluma nje bekutsho khona lokho ukuthi hayi bebecela ukuthi kube yikhona lokho. Kanti yikukhuluma kwabantu asikokuthuka lokhyana. Yibantu balelungelo lokukhuluma lokho, this is a democratic state. Owuthi khona abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo. Ngesilungu babesitsho njalo nje ukuthi khona freedom of speech. Ngoba yithi thina asambekayo wabekwa ngabantu laphana kukhethile ukuthi wavotelwa ngobani. Abaningi bona labo abavotayo labo bambeka khona laphana balelungelo abantu ukuthi bekhulume ngenkokheli yabo.
Yebo, bakhona abamzwela usizi uMatemadanda, kodwa bakhona njalo abathi hayi isebemshaya ngenduku zakhe lapha ngoba besakuzana uPF bebehamba phambili besephula amalungelo oluntu besenza umathanda emphakathini, kodwa sokubatholile lapho.
No. Akabazengi bekwenze lokho. Abakwenzayo lokho bayaziwa ukuthi kulotshino timba laphana. Not wonke ama-war veterans. Not wonke. I'm a war veteran mina ngokwami. Kazengi ngitholakale sendabeni ezinjalo. Njalo kangikho ebandleni lona lelo lezana. So kasikho bonke abantu abenza ububi ngokokuqala. Okwesibili, hayi, ukuthi phela bebehamba laphana bekhankasela izanu kayisikho namhlanje abangakutsho namhlanje abantu ukuthi khona yena nxa sekukhuluma iqiniso ukuthi lokho kayisikho akufunakali ilizwe kumele liphathwe ngendlela enjenjenje. Abantu besithi khona hayi anti yena nguye owenza lokho lalokho kumbe uyayikhokhelela ukukhokhelela ubukhampeni abantu bekhampeni kakulahlupho lokhuyana. Okudingakalayo ukuthi bekwenze lokhuyana ngokuthula, kodwa kuyazakala abayibo abayizigangi abaphakathi kwebandla bayaziwa.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko ekuZipra, sixoxelaye ekobulawayo. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum, sixoxa ngemali ethunyezelwa isihlobo labangane yizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Onqotshwe kukhetho lokudinga umongameli kwele Kenya umnumzana Raila Odinga uthi usekhweza udaba lokuphikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba we-Supreme Court. Amazwe akumanyano akusivumelwano sokuthengiselana ese-North American Free Trade Agreement i-NAFTA abalisa elemelika i-Mexico le-Canada asesungule inkulumo zokuguqula lesi sivumelwano. isivumelwano lesi esalotshelwana ngo-1994 yiso esisetshenziswe ngumongameli Donald Trump ukukhankasela ukhetho nyakenye esithi kasilungelanga uzulu weMelika. Ezigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silomfundisi Stephen Mpofu ohlala khona apha eMelika. Umpofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 ukuthi akenze umsebenzi wobufundisi kuphela kodwa okumsebenzi njalo ukuqoqa abaculi abavela eZimbabwe laseSouth Africa abomdumo wezokholo ukuthi bazokwenza imvuselelo kumakholwa esiKristu aseNgilandi.
Igama lami Pastor Stephen K. Mpofu, suka endaweni yakoBulawayo lapho engizalelwa khona eZimbabwe. Okwamanje ke ngingumuntu ola United Kingdom. Ngafika ke lapha ekuqaleni komnyaka ka-2000. Ngangibuya nje ngihamba ngomsebenzi wamsusekhaya wazongifikisa la. So since then lokho nje ngiphushana lawo umsebenzi engihamba ngawo.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumfundisi na? Njalo yiwo ubufundisi obukulethe e-UK?
Yes, ngasuka ngingumfundisi ngicotshiwe but umfundisi omncane. Then ngase ngithiwa ukuthi ngize lapha ngizoqeqesha ke enkonzweni yokufundisi. Then ngikwazi ukuthi ngiphathaphathe inkonzo ezihlukeneyo. So since then ke ngabona ukuthi ekusebenzeni kwami nokufundeni kwami ngingaqala ukukhula kazafika ezingeni enkulu manje.
Libandla liphi lenkonzo lelo oluyikhokhelayo?
Ngikhokhela iChristendom Pentecostal Church. Actually it was a church founder ubaba wami ongizalayo, who is the founder endaweni yaseBulawayo eMagugu West. He has ama branches afika more than 18 in Zimbabwe and 2 in South Africa. And le esekundleni it was our first branch.
Uthe ufike ke e-UK kule msebenzi eminingi osuyenzile, sizwa kuthiwa uyenza njalo umsebenzi wokuletha abaculi bomculo we-gospel.
Music is something that into nje ehleli nje vele kusukela kudala ingaphakathina kwami. Even ngisekhaya bengikhokhela ikwaya, ngarekhoda ngisekhaya an album that we recorded. So ibiyinto nje ehleli senhlizweni yami nje ukuhlabelela kuthaza nokusekela nokuphakamisa abahlabeleli. So it's been something nje ehlendile ngesikhathi esiningi. But ngithe sengifika lapha kwaba khona umthwalo ukuthi eyman lapho esisuka khona kusela abantu abakwazi ukuyiphatha le nkonzo ukudlula thina. Amathuba funa ngeke bebe nawo thina esinawo la. Kwaba into ke senhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ma amathuba evuleka ngisebenzisa nami ngingabi ngumuntu nje o selfish but ngikwazi ukuthi khona ngivule amasango, ngikwazi ukuletha abantu abahlabeleli abasekhaya beze la bezozipromota njalo beze la bezozifuselela ngoba lapha esikhathi inkonzo eziningi abanye abantu abahamba kuzo ukuthola ukuthi maybe azinabantu ababuya lapho esibuya khona. So siyalahlekela nje yiyo lento yokuthi nje uze umuntu nje ehlabelele iculo lesidonga oro elesivenda oro lesikhalanga oro lesindebelo lesishona. So ngakubona ukuthi hey kunegephu lenkonzo. So ngokungisiza uNkulunkulu ke ngiyelelisa ke ukuthi ke ngoba vele nje bangisitshile ekhaya bekuyinto yami abantu abaningi abahlabela abakhulu abaningi vele bengisebenza nabo esikhathini ekhaya. So bengikwazi ukuthi khona mani bafuna ngikwazi ngibathola kanjani.
Ungababalisa amagama abo osubalethile okwamanje?
Sengilethe incandweni Christ as some ambassadors eyaseSwaziland. It was the first group that I hosted lana in the United Kingdom and again it was the time when I officially opened the branch in UK. Kanti futhi bengisizwa ukuthiwa uMatthias Mere. They came then after incandweni Christ ambassadors and kwathi-ke ngemva kwabo ngase ngiyamema ke umkhulu Libhebhe Mthemba Banisi yamazi lo ocula ne-Jewish Celebration lomfana loziya lapha kwaBulawayo. Wayehamba ke no Deborah Fraser wase South Africa ehamba no Jesse Presley again elinsizwa yaseHarare. It was such an event yaba isibusiso ngendlela emangalisayo. We had this event at Birmingham. Sadlula isikhathi ke kwathi ngemva kwabo bengathi ngibayitha ke ijaha okuthiwa ngu-Omega Khunou ose-South Africa ehamba ke lo Mayzium bacula ke leli gqubha bathi i-State of Praise ekhokhelwa ngubishop Benjamin Dube. So after them, then I invited again Usisike Deborah Fraser. She came for the second time. Hamba kanye futhi noMathias Mere from Zimbabwe. Sadlula isikhathi saqhubeka ngenkonzo ngoba abantu sebeyibonisa ukuthi bayayithanda le nto esiyenzayo. Nathi futhi sifunde okuningi because uyazi uma organize ama-events, people come and they constructively share ukuthi kungaba kuhle ukuthi usicabangele kuletha bani kusasazama ukuthi izinto zibe ngcono kule nkonzo lale kuleli zinga. And we worked on those things and what again sending the sister the border service invite again it sent us chi Lundi Tamara wafika nayo Lundi lapha first time after since wafika lapha ngo 2000.
Hloso bani ke oletha laba baculi lawo umculi
ndami ngumculi but okwamanje injongo yami sibe ukuthi ngikwazi ukuthi ngithi promote abantu abasekhaya and also ukuthi abantu abalapha kule lithuba to be able to reconnect nelento lemvelo lento esuka kuzo.
Lo ngumfundisi Stephen Mpofu isizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika obexoxa lo Praxis Jeremiah we Studio 7. Luqhubeka lusegudwini udaba lodlakela lukankosikazi Grace Mgabe abanye besithi akumelanga abazali bachaye abantwana babanye abantu nxa ababo bengamahlongandlebe njengokwenziwe ngunkosikazi Grace Mgabe komunye untombazana amthole elamadodana akhe ehoteleni eJohannesburg kwele South Africa. Asizweni umpostoli Midian Dube, unkosikazi Kholiwe Dube lo nkosikazi Sheila Spanda bexoxa ngalolu daba kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Fundisa umntwana indlela okufuna abe yiyo mayesekhulile angakhula kazukusuka kiyo. Yabona inkinga esikhona Dube, mina lawe sikhule ngesikhathi la obushaywe esikolo wehluleka ukuyakhuluma kumama ukuthi ngishayiwe ngoba beza kuza ukuthi wenzeni akuyakubiselwa uyeshaywa futhi. These days sokule nto yama-equal rights lani. But okukhulu futhi Dube, abantwana bayi-reflection yalokho kwenzakala efamilini. Ungabona umntwana uhlangana la endleleni ungatshelwanga ukuthi uvela ngathi kwesinye isikhathi uphose ube kwazi ukuthi uphuma endaweni enjani.
Sesilo mama-ke uMathebe unkosikazi Dube,
angeke ngikhaya umntwana omunye umuntu. Eyami umntwana ngiyaqa umthetho wami wokuthi lokho angikufuni ngeke ngingenele ngoba umntwana laye ngeke ngithi uqhwaliswe ngulwana kumbe ufundiswa ngulwana laye unakho ukungezwa.
Sesilo nkosikazi Sibanda lapha ecingweni.
Ngiyezwa bayakhuluma abantu but ukuthi umntwana ukhuliswa ngokutshaya, yebo ngiyayizwa, kodwa kwesinye isikhathi yebo umntwana la ungamtshaya kakhulu ugcina futhi engasezwa. Umntwana ziningi indlela zokuthi ungamkhulizwa ngazo noma emncane khona pala ungaqala ngokuthi uyamground umntwana kumbe uthi awubukeli i-TV lamhla uyenzi so ebekwazi umthetho kamama ukuthi uqina njani noma ekhulwa uyabekwazi ukuthi vele abazali bami ngayenza into eso ngiyaba se-troubling.
Lapho lizwe unkosikazi Sheila Spanda, unkosikazi Kholiwe Dube lomfundisi Midian Dube bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kolunye njalo udaba bakhona abakhala ngabalwa impi yenkululeko bebetheza icala lokwehluleka ukuvimba ibandla leZANU-PF ukukhahlameza uZulu. Asizweni umnumzana Bhekilizwe Ndlovu incwadi kwezombusazwe unkosikazi sokolohle moyo lomnumzana Paula Spanda bexoxa lo Gibbs Dube.
abantu abaningi bafisa ukuthi kuba abantu bavula space kwaba lokukhululeka bona bathi besuka babandezela bayenza into ababevele beyisusa bezama ukuyisusa yabuyela ngenxa yabo so uma ukhangela manje for example bathi bona uma ukhuluma labo matemadanda bathi bayazishola ukuthi yiba bayicreate umgazi njengoba nje sehlupha bona yinje yakhe ngisebenzisa ngesintu kwazi ukuthi ngiyathethisa ukuthi uyifaka wena ipoison uyinike imastad ibisiluma wena
silomama-ke lapho usuko oluhle ecingweni
ingathi phela angithi bena abathi bona ibe balwela ilizwe yibo balokho befuna kube kulokho kunjalo futhi yabona singatshintsha lo hulumeni omunye kube kulokho kunguyena lyame esathi sihlakanipha simthena la manje lokho nguye khona lapho sisiyiphi intambo ngoba zinjeza kanye phela nabo sibone bona ukuthi bazothatha kube njani manje
sizilo baba-ke upola sibanda sibanda
into eqakathekile ukuthi ngathiwa siyabambana nje singabantu sizame ukuthi silungisise ilizwe lethu kwenzeka ukuthi ukusasa labantwa bethu labafowethu lihambe kakuhle ngoba ngalesi sikhathi njengoba sigcwele emazweni vele konke kakuhambi ngoba sonke instead ukuthi silungise uhlupho eselizweni lethu thina sigcwala emazweni abanikazi
pho kulungiswa njani mfoka sibanda
Hey, kona ukuthi nje ezombusazwe yizo ezingani ziyahlukanisa abantu.
Lapho lizwe umnumzana Paula Spanda unkosikazi suku lohle moyo lo mnumzana Bhekilizwe Ndlovu bexoxalo Gibbs Dube. Lopega kwami kwanziwa nguwe somandla yingoma kamehlo kaZulu egqiba uhlelo lwetulo lamhlanje sithi yena bayangilandela ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha elihlabuso kwamagama lile sihloko esithi inja kamalume kwaneleke okwanamhlanje sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Umongameli Robert Mugabe olubhekisa kwele South Africa amapholisa kulelo lizwe sithi umkakhe ulokhe ekulelo lizwe yena wayetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo lila
Sithokozile
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.